Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 13 Nhlangula 2023 ngoKhefu Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
MP abhadale 1000 US. Isukaphi imali enengekanga because iZimbabwe ayina ma industry. IZimbabwe industry ikona yekuthengisa i-airtime, yekuthengisa imbida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i $20,000 for presidential heads. And i-constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama-opposition afandwe namanye ama-organizations angaphandle.
Amalunga edale lepalamende abebandla eliphikisayo le-CCC athi leli dale kumele libhange ukuhluzisisa udaba lokwehliswa kwembadalo ekhangelelwe ukhitshwayo ngabafisa ukuncintisa ukhetho oluzayo.
Namhla sikhona lapha egwabalanda sibuthene singabantu abaphila lesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungela mbadalo.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elitshiswa lilanga ese-albinism olo World Albinism Day. Wayengumongameli wakwelimelika uMnumzana Donald Trump wethiswa amacala afika phose angama-47 ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eFlorida namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga edale lepharlamente abebandla eliphikisayo le-CCC athi leli dale kumele libhange ukuhluzisisa ugwalo olulethwe yi-committee ye-parliamentary legal committee olukhuthaza ukwehliswa kwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe oluzaqhutshwa lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho ukuza nesikhathi amabandla aphikisayo esithi inhlawulo yabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe iningi kakhulu, ngakho ke ayisoze yenelise ngabaningi phansi kwesinqumo esesikhatshwa instrument 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola emelika 20,000 kuthi labo abafisa ukuba ngamalunga edale lephalamende bavamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola emelika $1,000. Inkuthazo kabithi le igcizelelwe ngummeli wangecentral kuleli dale uMnumzana Daniel Molokeli yena othi imali le iphezulu kakhulu.
Namuhla kudale lasephalamende eZimbabwe umhlonitshwa uTendai Biti Harare East uyenze lokho okuthiwa yi-point of national interest ecela ukuthini iParliament of Zimbabwe ikhangele udaba impumela evela e-constitutional court esingathi sahlulela se-constitutional court esenzakale ngolwesihlanu lapho i-constitutional court yaseZimbabwe ithe yona lokho kade kucelwa yiZimbabwe Electoral Commission kulabo abafisa ukukhankasa esingathi ngesilungu ama-candidates kumele babhadale izimali.
Lokhu kusekelwe ngummeli weBinga North edale ePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda esithi imali le yenza kube lobandlululo kwezombusazwe.
Ukuthi iParliamentary Legal Committee ihlezi izolo siyayazi impumela yabo kodwa sikayikhiphi ngenxa yokuthi sifuna ukuthi ibuye izokhitshwa ke phakathi kwedale leParliament bese kusiba ke isikhathi sokubana abameli babantu abangameli abalemali kuphela kodwa abamela umuntu wonke bayenze ukuthi umthetho lwana ube umthetho wabo umuntu wonke.
Kodwa umphathi ntambo wezomthetho uMnumzana Ziyambi uthi limali izakwenza ukuba abantu abafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abazimiseleyo ngokupheleleyo.
I think by now they've sorted the jobs. What transpired was very simple. When the statutory instrument was issued, the normal procedure is it becomes operational. But Parliament, through the Parliamentary Legal Committee, must sit and look at it to scrutinize whether it's constitutional, it complies with our laws. But before they did that, somebody went to court. So counsel to parliament, our lawyers for parliament, as well as they indicated that, in fact, parliament indicated that they can't proceed because the matter is before the court.
The parliament is going to the local. Ngomthetho iParliament isebenzisa iParliamentary Legal Committee kumele ikhangele ukuba lokhu kusemthethweni na. Bengakwenzi lokhu, omunye umuntu waya edale lomthethwandaba. Bebemise ukuba udaba lolu belisemthethwandaba, ukutsho uZiyambi Ziyambi. Kodwa umnumzana Herbert Jamuka ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli phansi kwebandla le-People's Unity Party, PAP, uthi linhlawulo izakwenza ezombusazwe zithinyelelwe ngabale mali kuphela.
MP abhadale 1,000 US. Isukaphi imali enengekangaka? Because iZimbabwe ayinama industry. IZimbabwe industry ikhona yekuthengisa i-airtime, yekuthengisa imbida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i-$20,000 for presidential head? And i-constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama-opposition afandwe namanye ama-organizations angaphansi.
Lokhu kuza ngesikhathi umthethwandaba we-constitutional court unikeze idayi lephalamende umhlaka 16 Nhlangula ukuba lihluzisise udaba lwenhlawulo le ekhanya ingasoze yeneliswe ngabaningi abanesifiso sokuncintisa kukhetho lwalonyaka lokudinga amakhansila amalunga edayi lephalamende lomongameli welizwe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umnumzana Divine Hobe ofuna ukuncintisa kukhetho waphaneka udaba lolu emthethwandaba esithi imali leyi iningi kakhulu. Idale lephalamende likhangelele ukupha umbono walo ngemva kokuba ugwalo lwe-PLC committee solubekwe phambi kwedale ukuba litsho ukuba imali lezi zehliswe na loba hatshi. Ukhetho lweZimbabwe lukhangele ukwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Amabandla onke aseqalile ukukhankasela ukudinga usekelo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimnozelozi Ndlovu.
Zimbabwe limanyane lamanye amazwe namuhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elithiswa lilanga ese-albinism ele-World Albinism Day. Abaphila lesimo lesi bakhala ngenhlupho ababhekane lazo ezibalisa umkhuhlane wemvukuzane lokubandlululwa ngumphakathi, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kulenhlanganiso ezithile eziphathisa abantu abale-albinism elizweni abaphuma emulini eziswelayo ngokubapha usizo lwamafutha okuvikela ijwabu labo ekutshisweni lilanga okugcina kubangela umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labo kuyadingeka njalo ukuthi bathole amangilazi ngoba bevame ukuhlaselwa imikhuhlane njalo yamehlo. Unkosazana Sharon Gumbi ophila le-albinism ongumqondisi we-Princess Safety Center Foundation eluveve kobulawayo uchasisa abakwenzileyo ukunanza ilanga le-Albinism Day.
Namhla sikhona lapha eGwabalanda sibuthene singabantu abaphila lesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungelambadala. I-sunscreen lotion le iprovide kithi yinkampani okuthiwa yi-Zimplats. I-Zimplats sinikile lathi mahara. Ngakho siyanikeza namuhla wonke umuntu ophila le-albinism for free.
Unkosazana Yolanda Mpofu olomntwana ophila le-albinism uthi ingane yakhe iyabandlululwa.
Anganakumswamana kahle nje ukuthi babe sithi hey mntana lo ngundofa, hey walala labondofa. So vele nje kwaba lo nganitha hayi, so umuntu vele ungincedanga ngosisi wami vele, even lo muntu obengenzelelayo vele wahle wangisacaca. So vele umntana wahle waba ngumntwana kagugu, ngincediswa ngosisi wami isikhathi esiningi niyobe ngincedela ngamafutha nalawo afunakalayo ukuthenga njani angabi lezilonda. So khathe singathaba nje ngiba nithe ngibona vele yami kugroupu nje befakile ukuthi sesilo hlelo abangasincedisa ngalo. Hayi nami ngithabile ngathi wona ngifika ayisembonile sibili ukuthi hayi ngathi abantu laba ngabantu abamukelelwe abakhangelelwa kahle ngabanye abantu.
Unkosikazi Caroline Gwinda oleminyaka engu-41 ubonga isipho samakha avikela ukutshiswa lilanga phecelezi i-sunscreen.
Amafutha lawa bengivele ngiwathola, so ayasinceda like for ilanga nxa ilanga litshisa prevent i-sun ukuthi singabanjwa yi-cancer, kuyasinceda ngoba ilanga nxa kushisa kakhulu singagcoba i sunscreen ngoba ngoba wona ngwawo amafutha lawo they are very expensive so must wathola so kuyasiza ayachiyana kwazininda wathola ama $10 $15 kusiya ngama SPF because kulama SPF 10 SPF 30 SPF 50 so the higher the SPF yikho akusiza ngayo and higher the SPF the more expensive
unkosikazi Mary Ndiweni wase Harrisville othole amafutha uthi isimo sealbanism alaso sizadala imvukuzane yesikhumba
yimi ngama balabala embaleni nasengalweni nasentanyeni bathi khona it's caused by the UV light ngibese ngahamba emadokoteleni bathatha wonke ama test but it's going to lead into skin cancer nxa sekuphume kakhulu kubuhlungu ubuhlungu akulumi but ubuhlungu iskin siba buhlungu sibili ayikuthi noma ngeza it needs something very soft so kathesi I was just using Vaseline I've tried all amafutha kwangehlula ngiyathaba sengifuna ukuya ngekontinue ngayo nale I've been searching for this for a long time so nte ngubona kugroupini ngathi no matter ngikhatshana ngizafika kuphela
inani labantu abaphila le albinism eZimbabwe izinkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa 70,000 kuthi emhlabeni jikelele oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezilithumi lasikhombisa 1 in 17,000 elalesi simo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abaphila le-albinism bacela ukuba imuli zingabandlululi abantwana ikakhulu abazalwa belalesi simo kodwa babasize ezimulini ngokubatholisa impahla ezibavikela elangeni ezinjengengwani, amangilazi, amafutha okugcoba ama-sunscreen njalo bengabavimbi ukuya esikolo. Lonyaka usuku olwe World Albinism Day luhamba phansi kwendikimba ethi Inclusion in Strength. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo eluveve ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulesizalwane seZimbabwe esimiswe emthethwandaba kwele South Africa namhla ngecala lokuncedisa ukubaleka ejele komdlenguli lombulali owaziwa kakhulu kwele South Africa uThabo Bester kubika uThuso Khumalo.
Eveza oweZimbabwe lo emthethwandaba kamanje Bloemfontein esabelweni seFree State umtshutshisi uthe wetheswa icala lokuncedisa uThabo Bester ukubaleka ejele. Umthethwandaba uzwe ukuthi uZanda Moyo oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wadala amacala amane ekubalekeni kukaBester ejele. Isikhulume seviyo labatshutshisi esabelweni seFree State i-National Prosecuting Authority umnumzana Peladi Shubing uchazele abezindaba ngamacala abhekane lomoyo.
Well, at the moment he is facing four charges.
Wetheswa icala lobuqili elokuncedisa isibotshwa ukubaleka ejele elokugcina isibotshwa lelokubamba isidumbu ngendlela engekho emthethweni.
And the last one assisting an inmate to escape from lawful custody.
Wabona ngokuqoqa wenhlelo zehlanganiswe esisonke People's Forum efuna kuxotshwe abaselizweni ngokungekho emthethweni umnumzana Freeman Bang uthe yikho abahlala bekutsho ukuthi bunengi ubugangi obudalwa ngabantu bokuza.
Indaba yama foreigners, illegal foreigners especially in South Africa commit a crime. Hayi lezi zinto sesizijwayele thina sesiyabheka nje siyazi ukuthi you know most of ama crimes ama gruesome like South African into singakaze sizibone. Sizibona from ama illegal foreigners. Ama Zimbabweans are number one. And unfortunately khona nala amaZimbabweans alright, but then asayiboni kanjalo thina sesibona ukuthi wonke amaZimbabweni mawuzela eSouth Africa azowenza crime azokhomitha anyway indlela ukuthi bangenza imali ngayo.
Loba kungakaziwa ukuthi umoyo ulecala kumbe hatshi, izalwane zeZimbabwe sezisole kakhulu labo abafika kuleli baqale kudala amacala. Isizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla lasebandla lePAM umnumzana Cosmas Ncube uthi lokhu yikho okwenza bonke abeZimbabwe babonakale njengezigangi.
Siyaxwayisa kakhulu abantwana nabafowethu bonke nje abakwamthwakazi ukuthi bengazitholi sebethinteka endaweni eziningi ezingcolisa ibizo likamthwakazi ezingcolisa ubuntu bethu ibuchapha bamantu bakithi. sizitholi sesingenele endaweni eziningi. Abanye abantu abakwazi ukucabanga bathi ubuganyi lobugebengu obenziwa ngabantu bakithi siyisigebenga sonke.
Uthabo Bester wagwetshelwa udilika jele ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula abesifazane ababili wabulala oyedwa. Waziwa ngokuthi i-Facebook rapist njengoba abesifazane laba labanye azama ukubadlwengula nokubabulala wayebakhombisa enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Facebook. Ngesikhathi baleka ejele eMangaung esabelweni se-Free State, wachiyachise isidumbu eselini lakhe okwenza iziphathamandla zakholwa ukuthi uzibulele ngokuzitshisa. Kodwa ke kugcine kuvela ukuthi uBester, okukhanya ubelezimali eziningi, ufumbatise abantu abaningi kakhulu okwenza kwabalula ukuthi eyisibotshwa alethelwe isidumbu eselini lakhe asitshise aphume ahambe. Intombi yakhe ongudokotela uNandipha Magudumana wetheswa icala lokudlala indima enkulu ekuqoqeni lokuletha isidumbu esatshiswayo. Abomthetho bacina befumana ukuthi isidumbu esatshiswayo ngesikamnumzana Kahleko Bereng Mpolo, yena olemuli esisidla amahabulo isithi waqala wabulawa laye ukuze isidumbu sakhe siyetshiswa ejele. UBester lentombi yakhe baze bayabanjwa sebeseTanzania, osekwenze kwabotshwa abantu abaphose bafike ichumi abathinteka ekufohleni kwakhe kukoqela loweZimbabwe no. Umoyo utshela umthethwandaba ukuthi uzakhuluma lemuli yakhe ngodaba lokudinga igqwetha elizamela kule cala. Umantshi uthembisile ukuthi nxa ezephenduka ukuvela emthethwandaba kuzabe sekulomtoliki wesiNdebele. Melesulu 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguTuso Khumalo.
Sizwe ezivela kwamanye amazwe, owayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump wethiswa amacala afika phose amathumi amane 37 kukhangelo lokumisa emthethwandaba eFlorida namuhla. Abezindaba abe-Reuters babika uba wethiswa amacala okuphatha ongekho emthethweni amaphepha kahulumende ayimfihlo esesukile esikhundleni sikamongameli. Amaphepha la akuqela aveza ukusetshenziswa kwezikhali zenyukliya kanye lokuhlasela ele-Iran lokunye. Wethiswa njalo lamacala okuqamba amanga kulandela ukwala kwakhe ukuba kulamaphepha ayimfihlo emzini wakhe. UTrump wahambisa amanye amaphepha engakayithiswa amacala la emapholiseni ensita i-FBI. Ukhangelwe ukuba uzaphika amacala awetheswayo. Ubotshwa kwakhe sokuzondise abalandeli bakhe abathi ubotshelwa ukuthi ufisa ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademokrasi labanye bathi uTrump ugangile ngakho-ke kumele abotshwe. Uzihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi Rafael Mtombeni ohlala eDallas, Texas.
Sekufikile sibili ukuthi kusesiya sibili ukuthi ayethonisiswa. Lokho besingathi sihumelele kodwa singakwazi ukuthi kuzani.
Kuyini okwenza utsho njalo?
Ukuthi ngitsho njalo ukuthi kwabonakala khonalaphana nxa abomthetho laba be-FBI bemhlasela laphana eMendoloka bethola amaphepha lana afihlakeleni. Kwahle kwakhanya ukuthi hayi lapha kuzaba lecala.
Abakubandla lama-Republicans bathi ukubotshwa kwakhe kungani akuhambi kahle, bathi kungazani-ke umongameli Joseph Biden wenza lokho senzela ukuthi anqobe ukhetho oluzayo. Kungakho njalo?
Hayi, siloqiniso lonelo. Angikhona ukuthi liqiniso lelo. Bayavala nje into abayibonayo labo ukuthi iphambaniseki. Ungalalela kuhle nxa bekhuluma lo ndoda uba ukhuluma into sibili esegcekeni ukuthi akukho lokho ungathi kuthiwa khona uTrump ufuna ukuvandezelwa ukuthi mhlawumbe angabe wini ukhetho kumbathini. Kulicala elisegcekeni nje libonakalayo ukuthi amaphepha lana ubengafanelanga ukuthi abe lawo emzini wakhe.
Bekungele yini enye indlela engenziwa njengoba ubaba lo wayengumongameli welizwe ukuthi kuphela kupholiswe kulaba bama-Republicans abacabangele ukuthi kwenziwa ngabomo lokho?
Nxa kungenziwa njalo kuyabe sokufitha ukuthi phela umthetho awusekho elizwe, ngoba kungenziwa ukuthi khona kupholiswe into eqinileyo esegcekeni ebonakalayo, ngoba bamzama izikhathi eziningi ukuthi bamba mbalele, bamtshele, bamncenge ukuthi kawalethe amaphepha lana. Kazanga kwenze khona. So okunye obeza kwenza kuyini ngaphandle kokuthi basebenzise umthetho njengomthetho njengakhona lokhu. Mina ngokubona kwami ngibona ngathi akusizi ukuthi kwenziwe ngathi kuphoziswa ama-Republicans endaweni okufanele ukuthi ikhangelwe njengento elidala.
Ye, kodwa ubona njalo udaba lolu luyaphela njani njengoba esethiswa amacala wonke la?
Udaba lolu luzaphela kodwa ke luzathatha isikhatshanyanyana ngoba bazazama ukuthi ludonse inyawo lungaze lohamba masinya bona ama-Republicans lama-lawyers akhe uTrump wenzela ukuthi nxa ewinile uba ngu-president anisebuye gqoka futhi isibhoko lesiyane sokuthi ekhanda lakhe esokuthi asathonisiswa kodwa-ke nxa eluzile luzaqhubekela phambili luzamngenisa enkantolo lo.
Umfundisi Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, kunapha eMelika. Abantu emaphandleni bathi bathwele nzima ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Bathi kayisathengi lutho imali yakwale Zimbabwe. Uyakhala unkosikazi Nokuthula Adonsi ohlala esigabeni seAvoka eNsiza ngesikhathi idola leMelika lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lantathu, 13,000 Zimbabwe dollars, emkambo wensida namuhla.
Sekusebenza nje randi lapho ikhona ileli isebenzayo sabekhuleli avele nje ukuphila kwakhona yilokhwane kokuthi nje ingathi ukuthi sekusingazihamba khona le makhaya siyolaba ababilileyo sithola lathi ababilileyo kungathola nje kuyemali ithenga ukudla kuphela vele sebenzela ukudla khona kulezi nsuku
kuthi abasakwazi abakwenzayo eZimbabwe.
Ziyadura okuthirayi vele zikhwela deyi namuhla uyahambe uyothenga ulutho sathela kweneyiprize engibokungane amaprize aphela kakhulu nentengo ye-r t g s kumbe i-bond but akusafani akusenzalo sathe sivindileki esinto sezidura kakhulu esili ngoba i-cooking oil layo sibengayisala ngeni kungesithi-ke kuma-$5 something aku vele into sezidura sibile kuzayo bengibuza nje omunye eshop lakanjani ukuthi ngisenge ne-r t g s lanteli isoko nanxa ukuthi ngisenge ng-r t g s i-5k izabalezi e-thousand ukuthi i-10k yebhuku manje.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Jeffrey Juma ohlala eJimila eJolojo.
Into engikhuluma ngayo ngomumo nje esiphakathi kwawo kalokhu idola leZimbabwe nje lisiwa kangaka akusaziwa lokuthi abantu bazaphila kanjani, futhi wese indaba le tsholo sesihlezi kiyo ibhondi vele kalikaze lisebenzi. Hhayi abantu sithwele nzima, abantu sithwele nzima, abantu siyehluleka lokuthi vele siyakwenzani. Isinkwa sikhwelile isinkwa isiyi-15,000 bond RTGS. Abantu babelimileyo ukuzimbambayela khonoku, yikho nje abantu bavuka benathi ngakuthiye abanye abalapho. Kodwa ongelakho ke kumsedanela esinkweni esivele singekho ludubo siyilolu vele esiphakathi kwalo. Lokuyafanana nje lokuthi nje ugqokise umuntu isaka umbophe efesafoketha, yikho okwenzakala la.
Isakamuzi esihlala emzilikazi ward eJolojo, umnumzana Alex Mlotshwa uwatshelwa ngumuzi uthi bazama ukuziphilisa loba bebhekane lohlupho lokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lokwakha izindlu ezintsha.
Hayi, asilahlupho olunjani, uhlupho esilalo kuphela yilolwani lolu olwasivelelayo ukuthelwa ngumuzi ludubo olwezincwadi zabantwana, ama-certificate, izincwadi zonke zaphelela ezindlini lezakhiwe lokuthi siyakhe izakhiwo yindawado ngethi ngakuthiwa siyaxhaswa khona, sicela ukuthi sixhaswe khona. Hhayi, okokuthenga siyathenga njengokuba vele siyathenga kuphela izinto. Izinto ziyakhwela ziyehle, zikhwele ziyehle, zikhwele ziyehle, zikhwele ziyehle. Siyathenga ma siyabe kukhona siyabe sikudobhile. Siyathenga kuye emva kwesikhathi futhi sithole sithenge.
Kukhangelelwe ukuba idola leZimbabwe liza kuwa ngamandla ngokuya kwesikhathi ngenxa yokuxokozela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho oluza kwenziwa lonyaka. Abatsha abalamabhizinesi atshiyeneyo bathi amabhizinesi abo alakho ukubhidlika ngenxa yedola leZimbabwe eliwa isisindo suku zonke. Kubika uTobias Mdzingwa.
Umunye wabatsha abakhulume lomsakazo weStudio 7 uWinnie Moyo uthi ziyanda indubo zabo ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe.
Ibhizinisi lami liyaxega ngenxa kwe-environment yethu esiyiyo. Kodwa mina ngilendlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo, ngisebenzisa imali esiyibiza yona ukuthi yi-forex. I-forex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami, ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode istaff sami kumbe ngithengise lama-customer ami, ngoba kusho ukuthi lamalanga ngiyabe ngitshintsha ama-price.
Omunye njalo osakhulayo uNdumiso Sibanda uthi bafisa ukuthi eleZimbabwe lisebenzise imali yakwele Melika.
Kuqakathekile ukuthi abantu abatsha or amabhizinisi asakhulayo asebenzise imali engingathi ngesilungu estep, ukuze babone ukukhula kwebhizinisi labo. Uba kungasetshenziswa izintola, inkinga ekhona ukuthi i-rate yehla yenyuke imihla namalanga, so kusuka kube nzima ukuthi noma kubonakale i-profit or kubonakale inqubo yebhizinisi. So kusetshenziswa kwe-US dollar mbonqane kungaba ngcono because kugarantiya i-stability.
Inkokheli yabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party uMudenda Chilumbo uthi ibandla elibusayeleza noPF yilo elibisela muva abasakhulayo abakumabhizimusi.
I-economy yeZimbabwe i-economy elizwa imanga kuhle, yabulawa yiZANUPF. Akula business ehamba kuhle, wonke abantu they are hustling, even the formal sector is hustling. Akusela informal sector because the formal sector is now the informal. So tina esingakwenza khona apha ikwenza i-political action abantu abaphuma embusweni ngokuphangisa.
U-Eric Gono okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change ulombono ofanayo.
Kuyazivenzela sobala ukuthi uyehluleka ukhulumende, and abantwana beZimbabwe sebedubeke kakhulu ngenxa yabantu abazinika imisebenzi abangayikwalisiyo. Kulusizi kakhulu ukuthi basebenza ngokuzikhandla abasakhulayo, kodwa imisebenzi yabo ibisele emuva ngamasela.
Kodwa u-Addington Mpofu unobhala obona ngokukhithwa kwemibiko kuhlangothi lwabatsha kubandla leZANUPF koBulawayo uye walandula amazwi kaGono loChilumbo.
Akusinto entsha, every time nxa siya kuma-elections the Americans or ama-Westerns they always do that. Siyabona bezama ukusabhotaja izinto zethu, beqalisa nge-currency, bebuye entweni zamagesi, bebuye nge-social media, bekhiphe besebenzise i-news zaphandle kwelizwe ukukhuluma into zabo ezingamanga. But ngithanda ukuthi these are just temporary economic hiccups okuzalungiswa yi-government elidwa ngubaba uMnangagwa.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho okunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ilizwe lifuna abakhokheli abazingcono ngezomnotho ovulekileyo, i-free market ngesilungu.
Ukuxegaxega womthombo weZimbabwe ngempela kuphazamisa osobhizinisi, kukakhulu abontanga, ngoba yasilelwa izimali zangaphandle njalo kabanandlela zokuzuza izikweleti emabhenki. Ngakho-ke kusobala ukuthi badinge eminye imithombo yemali ngaphandle kwelizwe, njalo nxa bethenga izimpahla kabenze ilima lokuhlanganisa izikhwama ukuze izinto zabo zingaduli. Ukubhidlika komnotho sokufuna uhulumende omutsha, kodwa kungazuzwa nje abantu abazingcono ngezomnotho ovulekileyo esithi ngekhona ngesikhiwa i-free market, hatshi kungalungiseka.
Liwa isisindo ngamandla idola leZimbabwe ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe lizama ngamandla wonke ukuhlela indlela yokusetshenziswa okusemthethweni kwemali yakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mdzingwa.
Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singangaphuma enkundleni likhumbule i-Live Talk. Siqhubeka ngodaba lwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa kuncintisa ukhetho oluzayo. Yimi-ke lapha uMthembu Sithoba uGift Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvaye Zimbabwe.